sibhekane nendlala embi ikakhulu emhlubulweni mina lapho emvela khona ebulilima west kugoqela ibulilima njalo i-district lesholosho ngoba okusuke kwenzakala yikuthi inyamazana zasendle ikakhulu indlovu esizazi ziningi ezimbabwe lasebutswana bezivame ukuthi eminyakeni zibuye zizonatha amanzi edamu elikhulu okwakuthiwa yimabhongane kumbe mayitengwe dam kodwa sezithi zifika kwamfana zithola kungela lutho seziyakulwa lezi nyamazana ezifuyiwe ezinjengezinkomo zilwe njalo ezinye izinyamazana ezeganga ezezifuna ukunatha khonapho zeso futhi zilwe labantu njalo ngoba siyakwazi ukuthi emachibini agedwa ngabantu afana lasemfuleni umayitengwe laphana indlovu sezibuya zidinga amanzi zifike kwamfana zigqibele njalo ekuzame ukuzinatha kwamfana ziyabe zifaka abantu ebunzimeni obukhulu ngoba basuka baphaphatheke ngokuzesaba sokusuba lokulwisana phakathi kwenyamazana ezondliweyo ngabantu lenyamazana zeganga lezi ngenxa yokuthi akula manzi esikubizelayo kuhulumende esenje ngakhuluma njalo ngakho ubaba okhangelana le Minister of Agriculture laku-DDA yikuthi i-Minister of Agriculture kayincedise isandla sikahulumende ukuthi kugedwe idamu lemabhongane inyamazana zibuyele ziyenatha khona leso kusithi i-DDF kayincede ukuthi kube lezibhorane eziningi kumavileji ngavileji izibhorane zona lezo kazingandelwanga abantu ngobulutshwana bazo
babundlovu ibhahile indlali iqothula imbokodo lesisekelo
ngasisakwazi funa izulu yile lingajabulanga ngendlela esiphulisana ngayo eZimbabwe yikho kusiba le ndlala enje sicina sibile ekucineni singasakwazi ukuthi senze njani okaphuthi sikhangelele ukuthi njengomember of parliament njengoba ekhulume ngokulilima west nguye okumele abe phambili kunhlelo zonalezo zokugebhisa amabhoholo lokubona ukuthi amadamu ayagejwa kuyathi senza lokhu nalokhu esebenzisana le ngadi akhulume ngazo esebenzisa njalo le mali esidiye njalo simthuma kumongameli welizwe ukuthi bakithi abantwana bezimbabwe balambile bayakhala bangathi balambile banike isinkwa ongabaniki inyoka banike inhlanzi ngoba babelambile asinokuqala ukuthi abantwana balambe njalo kuqondeni saka ukuthi umntwana angalamba ayecela emzalini umzali angakuthathi ukuthi yikudelelwa hashi lilungelo lakhe yikho engumzali phela layo kamnankagwa ekhampena lapho wathi uzasenzela kuhle angakhethi nangiyani usekhona kasenzele kuhle phela ama-billboards ayegcwele-ke imigwaqo yonke le ekhuluma ukuthi uzawayenza uhulumente ozalalela izifuno zabantu-ke esithiyela i-voice of people is the voice of god kambe sokwaya ngaphi khonokho wawuyirithoriki kuphela na sicela kube izenzo hathi amazwi
Baba Phuthi, inhlanyelo sokuzalinywa sesisondele isikhathi alubana lithe lana izulu. Zikhona yini inhlelo zikahulumende mhlawumbe ezingatholisa abazali inhlanyelo mahala?
Uhulumende kamnankagwa uyazi kakhulu ukuthi abantu kumele bancediswe ukuthi babe ngabalimi abaqotho. Ikhuluma kanje inhlanyelo iqalisile kulungiselelwa ukuthi abantu bayithole.
Kuyini okungenziwa nguhulumende Ndlovu?
Sikhangelele ukuthi uhulumende inhlelo zakhe kaziwe ezokusiza abantu inhlelo zikahulumende zingabi ngezokungigcina esemandleni kodwa abantu behlupheke cela inhlelo kube ngezikhangele abantu abantu bancedakale abantu baphile impilo engcono ngoba nxa umuntu ekhuluma ngempilo umuntu ukhuluma ngokuthi avuka ede umsebenzi umba avuka asebenze inyanga iphela khole imali angena ezitolo athenga kuthengayo abhadalele abantwana ezikolo enze lokhu kweneliseke xa khona lokhu ama-basics kungasayeneliseki impilo kayisamnandi asinike-ke sikhulume ngama-austerity measures abantu behlupheka kambe azaphela nini lawo ma-austerity measures kambe i-economy ezimbabwe izalunga nini yikho sekukhangelela ukuthi izanu khe ifumele kulungise khona lokho